Siyabonga Kips Dube. Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Okusendabeni zethu ke lamhlanje. Kambe umumo welizwe usufuna ukubuyela kulo oka 2008 na. Tiyani indlebe.
Akula balandeli bethu abangabuya bezesabe besitshayelane kambe ishuwa thina sithokozelela ukuthi inkokheli yethu babuthwangila uyabuya namuhla ezekhuluma nathi.
Umlimi weSlovela uthi uzakusa uhulumende emthethwandaba phezu kodaba lokubandlululwa kwezokwabiwa kwenhlanyelo yomumbu.
Ngakuye ukuthi mhlawumbe umuntu ahamba ezigqokele izigqoko zethu kumbe ekhuluma kubi ngomongameli welizwe. Kangangizake akhangelele ukubana abasekela iZANU-PF abasekela umongameli welizwe.
Kwezemidlalo sikhangela udlakela oseluhlasele imidlalo yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Liviki ibimi madlodlongwane kwezombusazwe kubangele ukuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai aze athi umumo usufuna ukubuyela kusimo somnyaka ka-2008. Lokhu kulandela ukuthunjwa kwentatheli izindaba umnumzana Itai Dzamara oselwela ilungelo loluntu. UDzamara wathunjwa ngabantu abangaziwayo ngomvulo odluleyo kodwa kuze kube lamhlanje elokhu engaziwa ukuthi ungaphi. Kuthi emahofisini ebandla le-MDCT kwaqhamuka udlakela kwatshaywa abantu ngamapholisa. Kobulawayo khona kwaba ngelifanayo kwatshaywa abasekeli bebandla le-MDCT ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ngamanga la abantu laba ngabasekeli bebandla le-MDC asebehlamukele umkhokheli wabo umnumzana Tswangirai abachaye abanye babo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lawa ngamanga abuhlungu ayenza inhlanzi iphume emanzini yehlalelilanga. Akula balandeli bethu abangabuya bezesabe besitshayelane kambe ishuwa thina sithokozelela ukuthi inkokheli yethu babuthwangila uyabuya namuhla ezekhuluma nathi. Bayisabisi bangani bazama ukungcolisa ibandla lethu betshengisa ukuthi ibandla lethu ngelo msindo. Thina kayisibo bantu bomsindo even emapoliseni ngoba kuthile emapolisa ngathi thina kasifuni msindo, sifuna ukuxoxisana lozulu simazisa ukuthi simthembisani njalo into zihamba njani. Laba ngabantu abathunyiweyo ukuzadilisa into enhle ekade siyenze.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imbiko yobandlululo ekwabweni kwenhlanyelo phansi kohlelo lukamongameli Mugabe olwe Presidential Input Scheme soluke ladala inkulumo esikhathini esedluleyo. Abasekeli bebandla le-MDC bathi kabanikwa linhlanyelo. Ngalokho isakhamuzi sesilobela umnumzana Willard Moyo usefuna ukusa lolu daba emthethwandaba ukuze lokhu akuthi lubandlululo kuqedwe. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Section ye-constitution yelizwe leZimbabwe lithi lona kakula mvumo to segregate umuntu in terms of in lines of political affiliation or any other affiliations okungabe kuthiyene le micabango kahulumende. So ke ngase ngigijima ke ngisiya e-court ngibhizi ngilungisa amaphepha angabona by next week indaba zonke zizabe sezi amagqwetha sizabuya ku-meeting bayayibriefa legally ukuthi what is the next step.
So ke lapha udinga ukuthi kwenziweni ngakhonoko.
Engudingayo Mbaba Dube into ezimbili endithanda ukuthi umhlaba wonke ube zayo. Udinga ukuthi i-court ichasise ukuthi i-presidential input scheme ingezani uPF yini kumbe ngeyabantu bonke. Number 2 ngidinga ukuthi ngazi ukuthi owasayina efomini yoku distributor ebizweni lami ngoba iform yoku distributor ngaphansi kwayibhalwe bathi khona councillor's signature. So kulomuntu wathatha impensela emnyama wabhala W moyo lapho ufuze ngisayine khona as if mina bengikhona kukholwa leyo nhlanyelo. Mina yami signature lanxa ngisayine emabhanga la ngaphi kangifake W moyo mina signature yami eyi secret eyi security eyaziwa yimi ngedwa ayifakwanga. So ngidinga into lezi zombili ukuthi court iyechazisa ukuthi kuhamba njani entweni ezinjengalezo. Bese usithi uhlupho lwesithathu entinti court ibelwazi ukuthi umanager uGMP wathina imali ebhadaliswa abantu yama-transport ama-$2 kuba bakhiphe $2 ngomuntu ngeyani ngoba iGMP yona imota yathumela imota free of charge ebhadalwe khona ngale khwekhwe yabuya lenhlanyelo le-fertilizer kodwa ngapha emakhaya bafuna babhadaliswa ama-$2 which means xa umuntu ebhadala i-$2 ku-10 kg yenhlanyelo aphinde abhadale i-$2 ku-50 kg ye-fertilizer imali yonke ifika ku-$1,200 eyaya esikhwameni somuntu wazidlela bona ababazithi bangama-chair person amahhovisi e-ZANU-P. So izinto ezimbili ezifuna ukuthi ikhothi izikhangele bese kusithi ikhothi ibisikhangela njalo ukuthi njengoba nindlala kunje kathe sedonsa kuyalandwa izilimo zitshile abantu kabala lutho kuzabuya uhlelo lukahulumende luzonika abantu ukudla bephinde futhi bona abantu be-ZANU-P beme phambili bethaya izilogani bethusela abantu besenzela ukuthi badle bona labo kuthiwa ngabe-MDC bengadli kathesi ngikobulawayo lapha ngizwa kuthiwa ekhaya kusele sokubhaliswa kuthiwa khona ofuna ukuthi athole ukudla kabuye abhalise ku-ZANU-P uzathola ukudla abe lesikipa sakhe sibomvu se-MDC ezosisarenda kwenzakele koko komabutho kwenzakala kosihlahla kwenzakala emlalanyati izinto endinga ukuthi ikhothi izinanzelele ukuthi iZANU sithenga abantu ngokudla ukuthi bayivotele babe ngamalunga abo.
Leso isakhamuzi sesilobela umnumzana Willard Moyo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le esilobela. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi uGibbs Dube weStudio 7 uphinde waxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga leZANU-P umnumzana Morris Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe.
Sibona ukuthi isikhathi esiningi elizweni abantu bafuna ukuletha izombusazwe ZANU MDC lokhu lalokuyana lalapho ongadingakali khona. Kuyabe kufanele kuzishiswe kukhangelisise ukuthi yikuyini okwenzakalayo mhla lokho. Ngakuyi ukuthi mhlawumbe umuntu wahamba ezigqokele izigqoko zethi kumbe ekhuluma kubi ngomongameli welizwe kangangazake akhangelele ukubana abasekela iZANU-P kumbe abasekela umongameli welizwe bazasithulela. Kumele uzwisise ukubana yikuyini okwenzakalayo ngalesi sikhathi kodwa oqakathekile kumele sikuzwisise ukuthi lolu hlelo olwe-Presidential Input Scheme lusuka kumongameli welizwe ngolokuncedisa imuli ikakhulu labo asebekhulile kanye-ke lezintandane esingathi ngama-underprivileged empilweni. Ngakho-ke asilo hlelo lukahulumende lapho esingakezake sikhangelele khona ukuthi umuntu engasola umuntu ukuthi kanti indaba unganikanga lokho yena bekuyisipho nje esingathi i-donation. Ngakho-ke akula malungelo phezu kwakhonokho.
Kodwa lokhu asikho kokuqala ukuthi sikuzwe baba Ngwenya njengoba siyake sizwe endaweni eziningi kuthiwa kwenzakala khonokho. So ke awuboni ukuthi abantu balelungelo ukuthi nxa bebona ukuthi bayancitshwa akumele bekuthole bahambe emthethwandaba akunjalo baba?
Ye asiyonto yokuqala ukubana lokho sikuzwe ukulethwa kwezombusazwe zintweni zonke ezijajene. Ngakho-ke kumele sizwisisane ukubana labo abantu kumele bakuzwisise. Kwesinye isikhathi siyathola ukuthi umuntu usekela elakhe ibandla kodwa uza lapho kule nhlelo zelinye ibandla kanti ufuna ukuyadingani khona ngapho. Nxa uza inhlelo zebandla ngenhlelo zebandla, nxa uza inhlelo zikahulumende hatshi ulelungelo sibili elokukhalaza usebenzisa-ke indlela eziqondileyo indlela ezilungileyo. Nxa uza inhlelo zikahulumende hayi ahamba emapoliseni ngoba uhulumende konke konke kungakhathalekile ubana ngoweliphi ngoweli usekela liphi wena ibandla lombusazwe.
Lo-ke ngumnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami owenu osithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Thamani Moyo, umgcini sihlalo wogacha olubona ngamalungelo abesifazana. Ukucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai kobulawayo. Sixoxa ngomkhosi wokunanza ilanga lamalungelo abesifazana ele International Women's Day. Bona abebe unanza lamuhla. Ngaphambilini kwalo umkhosi siqale ngokubuza unkosikazi Moyo ukuthi kungani bekhona benanza ilanga leli lamuhla. Siyakwamukela ukuhlelo unkosikazi Moyo.
Okwenze ukuthi silinanze kuleli viki lona selidlulile ukuthi sasilungiselele ukuthi kufanele silicelebrate last week mhla ka-8 then kwasehlula ngenxa yokuthi inkokheli zethu esasizingosile zazise Harare kwakule rally eHarare. So yikho sasesiplani ukuthi siliyenze nge-Saturday mhla ka-14 sizokhuthaza omama ukuthi njengabomama kufanele ukuthi lathi sirecognize singomama sihloniphe sifundisana lamalungelo ethu ngoba sinanzelela ukuthi omama abaningi amalungelo abo abawazi.
Bekulilanga lokuthi linanze khonokho njengamalunga e-MDC kuphela kumbe wonke owesifazana?
Sinxuse wonke umuntu wesifazana ngoba lokhu akuqondananga lathi thina abe-MDC kuphela. Udubo esilalo eZimbabwe luqondane lomuntu wonke ongumama. Yikho-ke simemezele sathi lanxa sikuyenze si-under i-MDC kodwa-ke sicela wonke umuntu ongumama, akukhethelekile ukuthi uvela kuliphi ibala. Siyabe sifuna omama bazohlangana ndawonye sixoxeni sindawonye. Sizabe sikhuluma ngendubo esihlangana lazo singomama ngoba ungakhangela kathesi omama nxa bebeletha bayafa ngenxa yokuthi akula madokotela, akula mithi. Njalo omama bayabelethela kuma-ambulance ngenxa yokuthi i-ambulance ungayibiza iyathatha 2 hours ukuze izofika ngenxa yokuthi ama-ambulance wona ngokwawo azele ayashota malutshwane. Njalo sikhulume langendaba zama-projects ukuthi singomama kumele ukuthi sibe lama-projects esiwayenzayo singakhangeleli izimali esiyabe siziphiwa ngobaba. Kufanele ukuthi lathi thina omama sibe lokwethu esikwenzayo njengabomama okusincedisayo.
Ngobani abanye njalo elixhasana labo?
Sinxuse amanye ama-organization, sibe organization ehoza sinxusile, sile organization ye-ZCTU siyinxusile, organization e-Wild layo siyinxusile ukubana labo babe khona. Lama-churches sibanxusile abama-churches labo ukuthi babuye sizoxoxisana sindawonye.
Abantu bona bakhanya bayakuqakathekisa lokhu yini ukuthi kulelanga labomama?
Abantu bakhanya bayakuthakazelela kakhulu ukuthi kulelanga labomama. Njalo mina njengomama okhangele ngezabomama bengikhangelela ukuthi sengisikwe sigcwale ukuthi lanxa siyabe sehlulekile kungangcono sibe labomama noma bangu-4,000.
Konke likuzuze ngaphi okokuthi libithwalele umkhosi, imali lakho konke?
Imali sincediswe yiphathi yethu ye-MDC njalo singabomama bakobulawayo province lathi besingene ezikhwameni zethu ukubana sincedise ukuze into yethu le iphumelele.
Ugatsha lwenu oluphathelane labesifazane luncedisa njani ibandla labesifazane?
Omunye umuntu uyabe engakwazi ukuthi kanti ngingahlukuluzwa kumele ngiye ngaphi, amalungelo akhe uyabe engawazi. Yikho esikukhangeleyo khona lokhu ukuthi omama babekwazi ukuthi nxa ehlukuluziwe kumele asonde ngaphi, ayebika ngaphi.
Belikhangelela ukuthi emkhosini wenu umkhokheli webandla lenu umnumzana Morgan Tsvangirai uzabe ekhona.
Uhle wangitshela ukuthi yena sozayenelisa ukuba khona ngenxa yama-commitment asuke abakhona. Njengathi thina siyaku-accepta lokho ngoba siyakwazi ukuthi njengomuntu oyinkokheli uhlala ebhizi ebizwa ngapha langapha.
Kodwa belibona ingani ubukhona bakhe bekuzayenza umehluko yini?
Besibona ngani ubukhona bakhe ungatshintsha izinto eziningi njengoba kathesi kunje kuloku kokozela okukhona besibona ngani angabakhona kungasitshintsha ngoba besizampha la ithuba lokuthi lanxa lilanga labomama besizampha la ithuba ukuthi laye ake acoce yenabantu.
Kulungile, sibongile ukuxoxa lani nkosikazi Moyo.
Okay, ngiyabonga.
Lowo nkosikazi Thamani Moyo, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kucelele MDC elikhokelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Thiyani indlebe ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha olivalelisayo. Yimi owenu osithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibongeke usithandekile Mhlanga abesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Okwezemidlalo ke lamhlanje sixoxa ke ngodaba lokubana sokulodlakela osolubhahile kakhulu enguqwini lapha. Siyabona ke ukubana amaqembu afana le Highlanders ebidlala yena le Capes United kuqhamuke udlakela kuthi eHarare lakho obekudlala khona iCapes United le Dynamos kwaqhamuka njalo udlakela. Kodwa sokwakuqala lokhu ngoba udlakela selujayele ukuba khona enguqwini leminyakeni edlule kuke kwaba lodlakela. Lamhlanje ke sixoxa lo mkhokheli lesikhulumeli senhlanganiso yezifa umnumzana Xolani Gwesela ukuthi sizwe ukuba nabo naba luphatha njani udaba lodlakela.
Indaba le yebudlwangudlwangu indaba esesiphambanisekile lapha ezifa. Thina njengenkundla enkulu ekhangelele zenkundla zebhola siyabasola kakhulu la bantu abathanda ubudlwangudlwangu, la bantu abathanda ukutshaya abantu, abantu abathanda ukuthethisa abantu. Siyecela ukuthi uzulu wonke abambane lezifa ukuthi abantu bonke labafuna ukuphambanisa ubudlwangudlwangu babotshwe ngamapholisa babahanjiswe emthethwandaba. Sabaxosha futhi le magrawundini yethu. Asifuni ukuthi abantu baphambanise inkundla yebhola. Umdlalo webhola ngumdlalo omkhulu kakhulu, umdlalo othakazelelwa nguZulu. Siyabathethisa kakhulu laba bantu abaphambanise umdlalo webhola.
Kukhona yini amanyathelo eliwathethe kumbe izijeziso elizazithatha?
Ye, nikhuluma nginje so esithi yona i-disciplinary committee yethu, umthethwandaba webhola. Babhizi nje bakhangela udaba ngalo lobudlwangudlwangu. Abantu bonke ngaba ngeDynamos, bangaba ngabeCapes, bangaba ngabeHighlanders, abantu bonke abatholakale ukuthi yibo abenze ubudlwangudlwangu enkundleni, sizabajezisa okugcweleyo.
Lo ke isikhulumeli senhlanganiso yezenguqu izifa uXolani Gwesela ebesixoxa la ecingweni eseHarare. Masigubu isigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele besilakho kuhlelo lwethu lwamhlanje. Kambe umumo welizwe usufuna ukubuyela kulo oka-2008 na? Silugqiba ke lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilala.
Been listening listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.